Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNhlolanja 2020 uKips Dube. Endaweni zethu lamhlanje, umsekeli kaSibalukhulu we United Nations uNkosazana Amina Mohamed wele Zimbabwe.
Ngibona ukuthi iprocess eqhakathekileyo kakhulu ukuthi yenzakale. Kuhle ukuthi iprocess le iyanzakale eZimbabwe and sokusele 10 years kuphela ukuthi sibe ngabantu abakhanya ngani ba-achievile ama-SDGs.
Sokubunjwe amakomiti okuxoxisana ngombuqazwe kwekukurawundi.
Amakomiti asefonini ukuthi akakhangele lolu daba, sidinga indlela yokuya phambili.
Abantu badlana ingqondo ngokutshengisela emgwaqweni okuzayenziwa libandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Inhloso yama-protest la ngeyokuthi wavotelwa ngabantu kube yikho, ngeyokuthi ivoti yabantu ibe sebantwini. Ukhetho lwafakwa ngabantu olukaPresident Nelson Jamisa yilesumiliswayo.
Kuqhubekela phambili ukwakhiwa kwedamu leGwayishangani Dam okulakho ukunqabela ukuswelakala kwamanzi kwezinye indawo eMatebeleland.
Dam lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe, idamu lana liphele and liyaphela ngo-2021. Lwani ubone ukuthi athi imduri lwana suku-8 meters.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsebekeli kaSibalukhulu we-United Nations uNkosikazi Amina Mohamed ukwele Zimbabwe. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uNkosazana Mohamed ukhangelwe ukuthi uzangena umhlangano owe-African Regional Forum on Sustainable Development oqala kusasa. UNkosazana Mohamed labanye bakhe bazaxoxa ngokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokunye okujiyeneyo. Kuzabe kulomhlangano obizwa ngokuthi i-Regional Coordination Mechanism for Africa okhuthaza ukuxoxisana kwabatsha okuthiwa yi-African Youth Engagement Forum. Sizalethulela okuningi ngalokhu kuhlelo lwabatsha.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
UJustice Selonare, umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, uthi sebebumbe amakomiti okuxoxisana ngombhuqazwe wekukurawundi okuzabe kulezinduna abamele inhlanganiso ezizimele zodwa labantu abalezihlobo ezabulawa eMatebeleland lenkabazwe kusukisela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987. Uthi bamisa ukugebha amangcwaba abantu ababulawa ekukurawundi ngenxa yokuthi kwakumele kusetshenziswe ezinye iziqondiso zomthetho welizwe leZimbabwe. Kulamatambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wekukurawundi eCrossdete abegejwa inhlanganiso ezimele yodwa ibambisana lekhomishini le kodwa kwamiswa kwezinye indawo uZulu esejinga okumangalisayo esithi uhulumende ufuna ukuvala ukuthi abantu babulawa yikukurawundi. Okwamanje inhlanganiso yeMatebeleland Collective layo idla amalahle isithi uMnangagwa uyehluleka ukulungisa udaba lwegukurawundi. UNare uthi abantu sebezaxoxisana mgceke ngombhuqazwe wegukurawundi.
Ngeveki iphelileyo bengikobulawayo khuluma ngayo nalindaba, umongameli welizwe wabuya ke waxoxisana labantu. Labantu batshela ukuthi hayi, lokhu sibona ngathi kungahamba ngendlela enje, lokhu kungahamba ngendlela enje. Amakomiti asefonini ukuthi akakhangele lolu daba, sidinga indlela yokuya phambili.
Siyabona ukuthi lake laqalisa ukuthi kugejwe amangcwaba amabili e-Cross Date, sibe siyakukhumbula lokho, kodwa kwagcina kuphelela emoyeni. Kuyini okwenzakalayo njalo liyaqhubekela njani phambili ngodaba lolu?
Ye, phambi kwami ngilogwalo olutshengisa ukuthi kuqoqiswane ngakho lokho. Abantu babe kulindele ke ukuthi bayoyenza ama-burials, ama-exhumations. Sekukhanya ukuthi mhlawumbe sathi sikwenza lokho singakaqedisisi ukuthi umthetho uthini. Lakho sifaka amaphepha kulabo abaphethe izigaba endaweni ezithize ezinjengamakhosi ukuthi hhayi kuvele kuhamba kanje. Sesiza kwenza sikhuluma ngakho namhlanje emhlanganweni lama-commissioners ukuthi indlela efaneleyo yikuthi siyekhulumisana lezinduna, kukhulunyiswane nama-stakeholders anjengama-civil society, sikhulumisane nabantu ababe-affected ukuze uhambe kakuhle, sikhulumisane lalaba abangasiphathisakhe kuleli hlelo le-information. Lo mthetho siwudingisise ukuthi ongasiphathisa yikuphi.
UJustice Selonare ngumgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission. Sixoxe laye ekoBulawayo. Kulabanye abantu abasekela okufisa ukwenziwa libandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa elithi abalandeli balo bazatshengisela emgoqweni kungacelwanga imvumo emapholiseni njengoba bevinjwa sonke isikhathi bengazama ukwenza lokhu, kodwa kulabanye njalo abangakusekeliyo lokhu. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Abasekela ibandla leli bathi ukutshengisela okungekho emthethweni yikho okungaletha inguquko kwezombusazwe ezokhetho lokunye abafisa kwenziwe eZimbabwe ukuze kube lohulumende kaZulu lentuthuko. UPasho Raphael Sibanda okuhlangothi lwabatsha kubandla leli kobulawayo uthi kunenge abafuna kwenziwe.
Inhloso yama-protest la ngeyokuthi kwavotelwa ngabantu kube yikho, ngeyokuthi ivoti yabantu ibe sebantwini. Ukhetho lwafakwa ngabantu olukapresident Nelson Chamisa yileso lulwisayo, yinhloso yangikhona yona leyo. Ama-protest lawo anithandabuzi kangicabangeli, ngiyakwazi ukuthi inhloso yangikhona izabonakala, njalo ngiyakwazi ukuthi okuyikho esifuna ukuthi siku kuphumelele kube yimpumela kuzayenzakala.
Kuthi bakulindele konke okuzakwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bengatshengisela emigwaqweni.
Sonke siyazi ukuthi uhulumende wethu akafuni ukuphikiswa. Uhulumende wethu uxhozela indende, xhozela igazi ukuthi abulala abantu. Abantu kabasesabi lutho, abantu vele eZimbabwe kudala safa, so okungasikufa yikuyini ngoba sinje sifa sihamba, akula msebenzi, akula magetsi, akula manzi.
Kodwa isakhamuzi seKhambuzuma uMnumzana Collins Ncube uthi ibandla le-MDC lidlala kubi ngoba abantu balakho ukukhahlanyezwa ngamapholisa ensitha awe-Central Intelligence Organization lamasosha.
Ngibona ingani usikhulumende akakho kustage sokuthi engazwisisa ukuthi abantu ke are free to demonstrate, betshengisele, bekhulumisane la, besende ama-message abo kukhulumende ukuthi izinto azimanga kuhle. Kodwa ngombono wami ama-protest lawa ambona ukuthi angaguqula inkathazo esihlangana lazo kuzo umkhonomi.
Uncube uthi lokhu kuzakwenza kube nzima ukuba kuphume okubambekayo phezu kokutshengisela emigwaqweni.
Kaningi-ningi into zakhona zitshintsha zihle zibe politically, kugcine sokulokudlwangulwa kwabantu. Njengoba sikhuluma nje kulabantu ama-youth leaders awe-MDC asebotshiwe already, ama-charges angkhona akaziyo. So kutho ukuthi uhulumende uzabe esebenzisa i-force.
Kulabanye abasekela ukutshengisela emigwaqweni okungekho emthethweni.
Siyakwazi mhlophe ukuthi uhulumende akazi uzayenza noma yini ayajayele ukwenza, ukuthi sesabe achaye ajike ama-tear gas athini, kodwa siza protesta kuphela.
Usibindi ufisa ukuthi abantu abaningi basekele ibandla le-MDC esithi ukutshengisela emigwaqweni kulakho ukuguqula indlela ilizwe elibuswa ngayo.
Protest asiyekeli. Siyazi ukuthi abanye abantu bazasalela bazashiyeka ezindlini zabo besesaba. Labo hayi, siyaku-understand lokhu.
Osakhulayo uTrevor Vimbelela kavumelani lalokhu.
Kuzakwanisa nje ukuthi kufake iZimbabwe on the international map ngendaba yokuthi amalungelo abantu asoze atholakale. Amalungelo abantu uhulumeni akasoze awahloniphi, ngoba abasoze bakhona ukuthi babanike imvumo yokuthi bakwanise ukuthi bayenze lawa ama demonstrations. Nxa bebanikile imvumo, ngibona bezabagcwalisela amapolisa kuma protest abo la kuma demonstrations abo.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uthi kasikafiki isikhathi sokuthi uZulu labamabandla ezombusazwe aphikisayo bakhulume ngalizwi linye baveze ukukhonona kwabo ngombuso kaMnangagwa.
From a political theory mina ngiyaziyo ekuthiwa kumele kube le shock incident, kumele kube le something eyenzakalayo eyenza ukuthi international community ibe le interest ezintweni ezenzakala eZimbabwe. Awukabi le shock yikho libona abantu lokho besazihlalele bezihambele emsebenzini lanxa bengaholi.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uhle wakubeka sobala ukuba amapholisa kasoze abukele abalandeli bebandla le-MDC besenza santando emigwaqweni, uthi bazajeziswa abantu abephula umthetho. Abezomvikela badubula abantu abambalwa nyakenye langomnyaka ka-2018 kulandela ukutshengisela kwabantu emigwaqweni ababekhonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota mahlayana, njalo langokuphuza ukwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsebenzi wokwakha idamu elikhulu eGwayishangane Dam esabelweni seMathebeleni North usuqhubekela phambili, njalo leli damu likhangelwe ukuphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba.
IGwayishangane Dam kubikwa ukuthi ingalethela idorobho lakoBulawayo lezinye izigaba zeMathebeleni inguquko emangalisayo. Uhulumende wabamhlophe wawacabanga ukwakha idamu leli, kodwa lokhu kwaphelela emoyeni. Abalwa impi yenkululeko abagoqela umuyo uDumiso Dabenga babefuna kwakhiwe idamu leli njalo kufakwe impompi zokukha amanzi ziwaletha koBulawayo. Uhulumende kamuyo uRobert Mugabe wakuvimba lokhu ngoba wayebone ngani bafuna ukusebenzisa uhlelo lweZambezi Water Project ukuthi bamsuse esikhundleni. Ngokuya kwesikhathi kwehlula ukuthi kufakwe impompi zokudonsa amanzi emfuleni uZambezi, uhulumende wasecela uncediswa lilizwe lakwale China ukuba kwakhiwe idamu leli. Okwamanje sekulethemba lokuthi iGwayishangane Dam ilakho ukulethela uZulu amanzi kusukela ngomnyaka ozayo. Kambe kuzenzakala lokhu na? Umphathintambo ubona ngezentuthuko wesabelweni seMathebeleni North, umnumzana Richard Moyo, uthi sekulethemba elikhulu njalo abantu babekwazi ukuthi amanzi azabuya kulolu hlelo koBulawayo.
Kutshanelwe imali eziningi eMathebeleni North. Njibani ubonile sike lahamba lapho sabone lokhu zene eGwayishangane Dam. And iGwayishangane Dam lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphele, ndiliyaphela ngo-2021. Wanu boni ukuthi athi imduli lona suku 8 meters and umduli lona uyaku 72 meters and iminyaka lo siyaphela Elizabeth seliku 28 meters idemoli lana.
Izakamuzi zalumhlubo lwemandebeleni zithi umoyo usebise inguquko enkulu esigabeni. Umoyo uthi kunengi okwenzakala esabelweni seMathebeleni North.
Kuyakhiwa nje wanu boni umgwaqo osuka koBulawayo usiyenkayi. Kade singa usuka koBulawayo usenkayi uhamba more than 5 hours, but umgwaqo wanxa sulungisiwe yabe usuhamba 1 hour yabe susenkayi.
Umoyo uthi usebenza kahle labantu oyiko kwenza uba kube le ntuthuko esabelweni sakhe.
Kuke ufuna nxa ukhona ungenile la uphi umsebenzi umongameli kumbe ngugovernment, kufuze ulandelele izinto lezi ukuze zihambe, ngoba lawo ungathi usuphiwe uzihlalele izinto ziyazimela. But inkalakatha ukuthi ulandelele ndithimu engilayo eMathebeleni North. I'm happy ngoba basebenza konke sikhuluma nge-one voice. Amaningi ama-project akuma-districts, kuma-councils, ngoba balemali ye-devolution abayiphiwe wonke ama-roller district councils, batholile izimali ze-devolution.
Kodwa abanye abantu abalathemba lokuthi luzaphumelela uhlelo lolu. Umoya uthi basebenzela uZulu.
Ngithanda ukubathembisa abantu be-Mathe North ukuthi umsebenzi esiwuphiwe nguhulumende sisonke le-timu yami engilayo e-Mathe North kusiyafika i-5 years lesiphiwe nguhulumende ukuthi siyisebenze sabe sikhatshana, ngoba kade sibonile kuyakhiwa ama-ofisi lupane sikulungiselela ukusuka lapha koBulawayo siyesebenzela eduzane labantu le-development zethu ezikhona, ukuze abantu bengahambi imango emide besiza koBulawayo ebesilande eduzane elupane.
Kunabanye abantu abathi idamu leli alisoze lincede uZulu wakulomhlubulo, ngoba abantu bokuza yibo abazaniyo amaphepha okwenza inhlelo ezijeneyo ngaphansi kohlelo lokwakha amanzi emfuleni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thabani Dube wemzola.
Yes, yeah. Ayiboni imisebenzi kamoyo kodwa siyakwazi ukuthi abantu bempumalanga yiba bazagcina begcwala kudamu legwayi bezothiya inhlanzi lokwenza amaproject. Thina sivalelwe ngaphandle. Sicela ubaba umoyo labanye bakhe kuhulumende bavalele ngaphandle abantu basemashonaleni.
Unkosazana Thubekile Ncube ohlala eJambezi ujabule kakhulu ngokwakhiwa kwedamulele.
Uminista lo umoyo uyasebenza okusijabulisayo. Mina ngumsekeli webandla le-MDC kodwa intuthuko yiyo engiyifunayo. Njalo siyabonga okwenzakalayo esabelweni sakithi. Silethemba idamu lemgwaqo elungiswayo iyaphutsha. Sithi phambili nge-devolution.
Uhlelo lokukha amanzi eZambezi lwacatshwa ngomnyaka ka-1912. Uhulumende wayekhona ngaleso sikhathi. Ngokuya kwesikhathi lwafakwa ngaphansi kwenhlanganiso yemathelini Zambezi Water Project. Kodwa kwaselakala imali yokulwenza. Okwamanje kukhanya kucunguzelwa amanzi edamu likagwayi leShangane. Kungakhanyi ukuthi kuzenziwani ngohlelo lweZambezi Water Project ngokuya kwesikhathi. Imele Studio 7, ngisekwayi, igamra ngeza chisaspa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sike sikhangele esiphathelane lokwamanye amazwe ngamafutshane. Kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha lamachumi phose angamahlanu 648 ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus kule China namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe leSouth Korea lisithi lalo selilabantu abaningi kakhulu ababanjwe umkhuhlane lo. Umkhuhlane wecoronavirus usubulele abantu abayi 2442 kule China. Umnumzana Bernie Sanders unqobe umnumzana Joe Biden labanye kukhetho lwezakhamizi kula makhokasi zeNevada olwenziwe izolo. UBiden uthi ukhangelele ukuthi uza kwenza ngcono ukhetho lolu lokudinga ozancintisana nomongameli Donald Trump ngolwezi lonyaka. Sike singene kwezamasiko.
Senana masiko
wawusenzi wemandla
yelo baba mkhulu
sithina masiko
babe lobola
wawusenzi.
Lingalithola njani izulu kandaba endaweni zonke ke zomhlaba ezithiyeneyo? Namhla ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silomama uSithembile Siqhoza Ndebele uyaziwa ngokuthi zingizwani izinja imbongi kwele Zimbabwe. Sakwamukela kuhlelo mama.
Sanibonani babuduke.
Ye linjani mama?
Siyaphila kathalani.
Ye, uyimbongi sibili waqhasa nini ukuba imbongi?
Sase primary school. Ngangani ngikhuphuka kakhulu ngise secondary ngu form 1. Ngadonsa eminda ngaphuma phambili ngabuya eMatopo district aphuma phambili ngazophelela lapha eTrade Fair koBulawayo ngu form 1 1987.
Siyakuzwa kakhulu. So kwenza ukuthi ube imbongi kwini?
Ukuthi ngiyathanda ulimi lesiNdebele. Ebumbongini lapha kumbe kunkonzenzeni lapha mawubhala izinkondlo usuka ubhala ngo limi olujiyileyo, hayi ulimi oluphephukayo. So ngithakazelela ukuthi iinkonzo zami zifundwe ngabantwana besikolo ukuze bethole ulimi lapho.
Ye, sizwa njalo kuthiwa-ke kula bantu bafuna ukunika isicoco esenama, akusitshele ngalokho.
Kuthiwa yi-National Art Marriage Awards inama, lapho esathumela khona izinkonzo zethu abaloba izingwalo labo kungabalobayo. Mina-ke ngathumela inkonzo ethi Vuma Ngikhule Lami, yikho ikhethiwe le inkonzo. Khanya laphana kwizinkonzo sikhethe saba yi-3, so kuzafuneka ingqungquthela yakhona.
Akuyitshaya inkonzo yakho ngamafutshane sibili siza utitini?
Nanku umgwangu ufuna ukungigangela ngesiso esikhulu esigcwele umoya. Bahleka ngawobusa umhlathi elungile bazenza umahlombela abangabahlanguli zimpisi ingozi amabalabala. Suke ebuseni bani xhegu ndini Vuma Ngikhule Lami.
Ulapho ujaya ngani la?
Umntwana wesikolo lapho oseqondane lo mdala lo othanda ukuzimisamisa labantwana. So abadala laba basiqonisile abantwana bethu besezikolweni. Namhlanje uhlangane nomntwana ongayivumiyo le ndaba yakhe. Uyamtshela kokuthi ha, nangumuntu omdala uyaganga umuntu omdala lo uthi kabaleke endleleni yakhe yena ingane yesikolo kamvumela khule.
Ye, valisa-ke ngamafutshane ma.
Hayi, lisale kahle balaleli, siyabonga. Ngicela lisifotele kumanama awards. Kufuneka umuntu oyedwa kathesi vote ku 00263 0871 857 5690, the people's choice. Kubo bonke ababa bekhethwe kuyabuya kutholakala isicoco somunye othandwa ngabantu.
Iphinde njalo inombolo
0026371857 5690. Uthumela ibizo lami ukuthi sithembile esiXhosa Ndebele Zimuzwana Izinda, uthumela ngeWhatsApp kuyona linambe engikuphewa.
Ye, qedisa ke inkondlo yakho khonapho.
Yisiqoqodo ingqondo du, nangemina ngisanqondo isiqoqodo ngahlana nongqondo engqondo. Khuzani mgatla egcozela ithambo lezinyana indenda, igcozela iqathala lengane, ansabani umhluzi yahubula, ihahabela ngitsho lo mthipha, lenhlonakali imbala, luhubuhubu uphondo lukabhejani, zintwala ekhanda, ingamunyisa uthi yathithika, ngamalanda afuna imikhaza.
Hayi, siyabonga kakhulu-ke siqoza lo-ke ngumama uSithembile siqoza Ndebele uzinja zingizwani. Ungathinelwa kusasa ngoba sikufisela inhlanhla.
Siyabonga. Ngize lathi ngomgqibelo mhla ka-29.
Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje-ke sesingena kwezabatsha silo Mike Hobe.
Yebo.
Thakaza muhle zimpapo muhle. Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumhlangano we-African Regional Forum on Sustainable Development ophathelwa elizweni. Namhla kuhlelo sixoxa lo Thando Gwinji owenhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo. Nantu udaba esilalo namhla kuhlelo. Umsekeli kaSiba sikhulu we-United Nations uNkosazana Amina Mohammed, yena usefikele kweZimbabwe ukhangela ukuthi uzangena umhlangano we-African Regional Forum on Sustainable Development okuqala kusasa. UNkosazana Mohammed labanye bakhe bazaxoxa ngokuthukuthukiswa kwemnotho welizwe leZimbabwe. Ukubona njani lokho?
Ngibona kuyiprocess eqakathekileyo kakhulu ukuthi yenzakale, and kuhle ukuthi iprocess le iyanzakale Zimbabwe, and sekusele 10 years kuphela ukuthi sibe ngabantu abakhanya ngani ba-achievile ama-SDGs. Ukuthi 2030 yasifike lakhathesi and kodwa kulutshwane bese sikwenzile ngama-SDGs. So ukuthi yona leyi iprocess ikhona lapha eZimbabwe kumalanga amalutshwane alandelayo, kusho ukuthi lathi kungasinika intshukuntshu yokuthi sizame ukwenza something, and sikwenza something sizama ukubambisana njengawo wonke ama-stakeholders ahlangene kuleyi imithini.
Kuzabe kulo mhlangano obizwa ngokuthi yi-regional coordination mechanism for Africa okuxoxisana kwabatsha okuthiwa yi-African Youth Engagement Forum kunceda ngani lokho?
Uncedo lwakhona sifazolubona ukuthi kungaba lakho ukuxoxisana lokhu then kube sokufumana, ngoba ensukwini ezedluleyo kumahlandla adluleyo amaningi sekuhlangana kuxoxe kodwa kungalalutho olwenziwayo, kungala labo ntanga abangikhona ukuthi baxoxe labayibo abaphetha amandla ukuthi balethe utshintsho. So mbona ngani njengoba lo nyaka belethe ontanga ontanga labo bazakwazi ukuzimelela ukwenzela ukuthi kungaxoxwa uqede kuba khona okwenziwayo ukuthi i-participation yangkhona ingaphombi ukuba i-participation yokuthi sinile saxoxwa but kube le something on the ground.
Awungitsheleke Thando, ubona ngani abatsha bayaphatheka na kwezentuthuko?
Ngokubona kwami abatsha bayazama kakhulu ukuphatheka kwezentuthuko, bezama ukuphatheka kodwa kulama-barriers amaningi ekuphathekeni kwabo. Abontanga abakho nxa sokufika etafuleni eliyiwolenza ama-decisions okuthi imali iye lapha lalapha. Ukuthi lobo ungazama on the ground ukwenza something njengomuntu omncane, uyazama kodwa kulalapho ozaphelela khona, ngoba njengoba siwazi umhlaba walamuhla, xa ungela mali you can only do as much.
Umbuzo wami wokugcina Thando, ngaphandle kwemali kukhona okunye na okungenza abatsha abaningi baphatheke kwezentuthuko?
Ye, okungenza abatsha abaningi ukuthi baphatheke kwezentuthuko yukuthi labo babe khona lapho kwenziwa khona ama-decisions ezentuthuko, ngoba kunzima kakhulu ukuthuthukisa isizwe uyenze ama-programs adingekho ngesikhathi bekuxoxwa ngawo kusenziwa ama-decisions okuthi ama-programs akhona bekhona.
Hhayi, sikuzwile Thando Gwinji, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.
Ngibongile lami futhi ngayiphisalela.
Hayi, mthakazi omuhle limzwile uNkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso Youth for Innovation Trust. Silqiba lapho uhlelo lwabatsha lingakhohle ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo 8 PM bese luqiba ngo 9 PM ekhasini lethu eleFacebook VOA Ndebele. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanelo kwanamhla sohlangana ngolwesibili olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Thwakazo muhle. Bye bye.
Sika singena ke kwezokholo lesiKristu silontungamele ngomo.
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi usenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, njalo ngiyathokoza ukuba phakathi kohlelo lwethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna ukubala umbhalo ozaletha ukukhuthaza kithi thina njengabazalwane beZimbabwe lesidalwa zalapha eZimbabwe. Ngikhangele u-Ezekiel 37 kuyindaba eyaziwa ngabantu abaningi ethi yona isihotsha samathambo omileyo. U-Ezekiel uyakhuluma lapho uhlangana lo Nkulunkulu akhulumisana laye emtshengisa isihotsha esasigcwele amathambo awomileyo. Nizabala kuvesi eka 3 u-37, yathi kimi, ndodana yomuntu, kambe amathambo la angaphila yini? Ngaphendula ngathi, Nkosi Jehova nguwe owaziyo. Yasi sithi kimi futhi, profeta kula mathambo uthi kiwo, lina mathambo omilweyo, zwanini ilizwi lenkosi. Inkosi Jehova ithi kula mathambo omileyo, khangelani, ngizangenisa umoya kini liphile. Ngizabeka imsipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu. Ngilifake isigogo, ngilifake umoya liphile. Lizakwazi ukuthi ngiyinkosi. Ngase ngiprofeta njengokulaya kwami. Kwathi ngisaprofeta, khangela kwaba khona umsindo lokukhehlezela. Amathambo abuthana ndawonye, intambo laba sentanyeni labo. Ngabona khangelani ke imsipha kiyo, le nyama yahluma phezu kwawo, lesigogo sawembeswa, kodwa kwakungela moya kiyo. Yasisithi kimi inkosi, profeta emoyeni, profeta ndodana yomuntu uthi emoyeni, inkosi uJehova ithi, woza moya uvele endaweni zonke uphefumulele kulaba ababuleweyo ukuze baphile. Nxa ngikhangela isimo sethu lapha eZimbabwe, si njengamathambo lawa asewomile. Abantu abaningi ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma kanje bayaphuthuma indawo yonke, badinga impuphu, abanye njalo ngabadinga amafutha ezimoto, abanye njalo ngabamileyo bemelela isinkwa ukuthi basithole, abanye ngabalele njalo amalanga amaningi umuntu engadlanga ngenxa yokuthi akula ukudla lapha ekhaya. Nxa kunjalo sikukhangele, kulula ukuthi sizitshele ukuthi thina isimo sethu asoze sitshintshe. Sizitshele ukuthi yisi simo sethu sokumele sizimisele ngaso. Sizitshele ukuthi thina njengamathambo lawa esewomile engalanyama evele kungasela lutho, nxa ukukhangele nje wawungazibuza njengo-Ezekiel ukuthi Nkosi kambe amathambo lawa angaphila na. Kodwa sinanzela lapho ukuthi u-Ezekiel ngenxa yokuthi uNkulunkulu waba phakathi kwento leyo, sibona ukuthi isimanga senzakala. Inyama yabakhona phezu kwamathambo, amathambo lana aqalisa ukuba ngabantu, wagcine ethandaza njalo ukuthi kuphefumulele umphefumulo kuwe, kwaba ngabantu asebephila. Ungabe usunjengamathambo la abona u-Ezekiel ukuthi uzitshele ukuthi kambe shinto leyo ingaphila, kambe shiyilizwe leli lingaphila? Kodwa uNkulunkulu uthi yena nxa sikhangele ilizwi lakhe akula lutho olumehlulayo. Nxa singayenza njengomprofethi u-Ezekiel, siye kuye ukuthi kambe Nkosi sisize ukwenzela ukuthi la mathamba aphile ngasikhangele isizukulwane labantwabethu ukhangele lizwe lethu leZimbabwe uyabuzibuza ukuthi kambe ikusasa yabo ingaphi khonapho ama factory avaliwe ukhangela ama plaza ethu akula kudla sidinga ukudla phandle kodwa nxa uJehova engenela uyakwansi ukukuphendukisa konke lokho abise leZimbabwe esimeni sokuthi sibe lokudla kube lemsebenzi abantu baphile
akuyibethe mfundisi
asithandazeni baba egama likaJesu sibekile izwe leZimbabwe esandleni sakho ilizwe lelikalivuke abantu bakho badle bakwanise ukusutha bekukhonza ngenjabulo amen
ake siyabonga ntungameli gomo kwanamhla sima lapha-ke kuhlelo lwethu lwezindaba asihlanganeni singabaphileyo ekuseni ngo-6:30 a.m. lapho esabelethulela indaba esindebele ngolivalisemoyeni ngenjabulo ngukipstube